Sokuyisikhathiseni balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi ba Studio 7. Hayi, thina siyaphila ngomusa kaNkulunkulu. Into efuna ukukhuluma ngayo namhlanje ake lingizwe kahle. Ngangithanda ukulalela amazwi noma ngithi isintu esasikhulunywa ngabadala bethi khona asihlandele amasiko ethu. Kodwa ke abanye athi sibaphuma ukukhuluma ngayo kodwa akabalondi. Ngoba ngisho ukuthi khona kazi bayafuna amabele enjelele, bayafuna imali enjelele, kodwa ke ukwenza kwabo ayisikho. Ngokuthi nxa ungakhiphanga amabele le mali uyathonisiswa. Kwenda ungakhiphanga kanti ngembala ngeqiniso lonke into enje kayidimandwa ungadlula kudlulile pho ke abakithi lapha abadimanda njalo into engilovolo ngayo engimangalisa inye onlaba bahamba besiyahlala phansi bengamasobhuku bepropose imali besikhona nxa sibuye ebantu bethi khona sipasise i-R10 nxa sibapha ukuthi khona kathi vele i-R10 le imiza emingaki abafuna ukukhuluma ngakho uzothi khona sipasisile ngake ngilonde umuntu mina emzini wakhe hhayi asitsho khona silonde khona sikhona linapropozani libuye ebantwini lizwe abantu khona bona bakwanisa okungakanani ha wasibhuka khona uthole sevuka umhlonga kungasikho kathi ke usobhungu abantu bakithi wabona usobhuku esevusa umhlonga uzahlonipheka ethiwani hayi bo manje bathi khona hayi asikhulumeni kuhle njengezakhamizi lawo yisakhamizi esobhuku kodwa uthole khona ethi khona angake silande umuntu emzini wakhe thina sibhasile kufuneka i-R10 singakhala imizi ekhona iyasinika almost 15,000 rand kodwa sibe sihlule khona 15,000 rand kambe shuwa ingathatha imota lerobhe ngayithenga isiya enjelele bafuna ukuyamisa imota egedini lenjelele kanti isintu sona sikhona imota ingafika enjelele kabafike ngezinyawo isintu kasikho esenyakithi bakithi ngicela abazi ngesintu beke babatshele kwenilanga eridingi njengoba lalikhume ngesintu ngiyabonga ngisekhezi mina
bayiti njani lonke emagumbini amane omhlaba mthokazi omuhle malume sasijovile vuka malume vuka masinya uvule ivolumu kakhulu ngiyakubingelela khonapho ngumzukulu wakho umoveni mnewethu khona ngapho egwamba sipangani 1 mogize vuka sitshele omuhle egwalupa twana vuka phela umunye sunana maziwa lawo khona ngapho malaba ekuhuli sitshele omuhle uraiti mnde vuka baba angiyalithanda bantwana benkosi iphilane liphephe kuphela liphuzani ekuzivikeleni phakathi kobhubhane lolu madoda awu bakithi saphela isizwe sikababa calabani kuqanda yini bantu hhayi kodwa ke amasanitayiza akhona kodwa yabiza mani ye hhayi sepayo nale i-green park zani ngayo madoda izandla kuyafa ikorona le ngiyabonga nxa liphephile liphilile ngilithandathandini ngiyabonga
kanti mina ngicela ukubuza into eyi-1 imishini yokuthesta abantu i-COVID-19 eZimbabwe ikhona yini yona noma siyobe sibona ngabantu ngokuwa njengempukane besiwa kuphela besifa bengathestwanga bengakwazi ukuthi bayagula noma baguli ayi futhi bakithi lo government we-ZANU-PF ayi lokho kunje thina kakaze sikubone lokhu mina ngifuna ukwazi khona lokhu ukuthi ikhona yini imishini yokutesta abantu ikhambi lona yiliphi abalisebenzisayo ukuvikela labo bantu asebephethwe yileyo nto leyo
njengobukhokheli bezigaba siyafisa ukwazi ukuthi kustudio 7 namhla vele indaba esegudwini libe lisithumezela amameseji ukwenzela ukuthi singene endabeni okuyabe kumele kuqoqwe ngayo lathi siphathise kuhle ukuphathisana ezigabeni untuthuko yelizwe lezi kukhona okunye okuyabe kufisa ukuthi lathi njengama-councillors elipani sibekwazi ukuthi yeyi liphuma nje namhla litshona silohlupho olunje kuyasiphathisa kakhulu
abo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.